kutora wakamba manga mkatenda sikire na tanzange harikoze kumakombe somkanto yenye kwa zututi wangi rikona wapa ni mwazi ya hamba kuminista of local government kukutu safety kwa mwilu mtu waki kwa zikonoko waweka mkambaza pambi kukutu sikika zange anyi rikone kwa yuwa manga enyi ya ripotele makonifo
bona abMDC bake bakulandula ukuthi bakuxotshile kubandla ungathi ngempela bakuxotshile lencwadi wayithola
incwadi engayitholayo yavela kuminista of local government uminista yena wabhala usithi wabhalela incwadi nabeMDC usithi bangixotshile so akumelanga ukuthi ngibe ngukansela kumbeni umeya wegqwele bathi bona emthathendaba babhala ama-affidavit besithi kabazange bangixote beqamba amanga.
Sikhuluma nje awusenguye ukansela sowasuka kukansela awusenguye umeya wegqwele awusengukansela njalo.
So ngathatha indaba yona leyo ngayihambe emthathendaba ukuthi icaciso ngoba akwenzanga kuhle but owakathesi isiwe esikhona sokuthi angifike ekhansela kathesi kumbeni umeya bathi bona baloko besithi kabazange bangixose.
Bakuxotshelani nxa usizwa abanye bekhuluma lanxa nje usithi awukatholi incwadi evela ku-MDC T?
Vele njengamanye amarico ayenzakalayo ngiyabona ngokuthi angisayenzi izinto abazifunayo njenge-MDC T sengisebenza namanye ababandla ele-MDC Alliance so ngiyabona yiyo indaba yakhona kodwa indaba ekhona ukuthi baqamba amanga ukuthi kabangirikholanga bona bekwazi sibili ukuthi bangirikholile yiyo indaba engiyithethe emapholiseni okunye lokhu bekungelandaba but yona leyo yokuqamba amanga umuntu ofuna ukuba ngupresident umuntu ozithi ngupresident kumele abantu bebekwazi ukuthi lowo umuntu uyaqamba amanga yikho ngithethile leyo into ngayihambisa emapholiseni.
Njengoba uyasho ukuthi solusemapholiseni lolu daba okufunayo osokusele ukuthi ubaba uMonzora abotshwe amiswe phambi komthethwandaba ngecala lokuqambela umthethwandaba amanga.
Yebo sithi. Yilika.